ngezikhathi eziningi kakhulu nxa into bezisenzakala zingenzakala ngapha kuzanuclear akula muntu okhuluma ngazo akula muntu ozabazayo so ngabantu abantu ezanitezobaswe bantu kumele bazibonele bodwa kodwa nxa kwenzakala into nje encane ngalo kwi-triple C my way sokungamadala sesikhuluma ngako emarediyweni kuzofika e-amerika kona ngapha ku-b o a all other media houses sokhunywa ngakho khonaphana yikho umuntu khona ngingalisola kakhulu ngoba i-trivalize nxa ibe indawo ngenxa yindawo liyabanzi kakhulu kona kona kubrida eyinzondolo leyi engayeyanesari okumele ngabe lina liyanithwa I mean khangela eRwanda ngayo i-genocide yano yaqaliswa yini into abelizenza umuntu eqhumele eceleni eseredweni abantu belilalile you do not understand ipower elilayo njengento abelizindaba nxa lipho ngokukhuluma into eyi-reckless liyenza ukuthi kona abantu laba besehlale bekhamana kuphela asizameni ukufosa umoya wokuzamana lokuvuma ukuthi hhayi nxa omunye bone ngendlela ende akusiko ukuthi lomuntu useyisitha sami yikubona kwakhe mina nxa ngibona ngendlela ende ayisokuthi asiyamela ngasikhulumisane kumbe asiyamela ngasiphana namasawudo
ye baba mlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba ujuma uthi hhayi la bantu-ke abazintatshela izindaba kanye lalaba abakhuluma ngakhonokhu yiba ngani babangela lokho kodwa-ke yikho yini kumbe kuhamba njani ngamafitshanisele
ngingatsho umbono ngizaresponda yenale indaba ekababuchuma eyokuzama ukublame abanye abantu ngephutha elenzakalayo intatheli zindaba labo bonke abantu okwamanje bakhuluma ngale ndaba ngenxa yokuthi yenziwe intatheli zindaba kabazange bayecreate istory ukuthi u-honorable Thofa uchayiwe kabacreatanga story nabantu bezanu abahambe bayachaya u-honorable Thofa nabanye intatheli zindaba sezivika lokho okwenzakeleyo buyele dube on this issue ye-violence akumangalisi ukuthi bandla lezanu libhiheva ngale indlela ngoba vele nathi sizalwa sikhula savela sazalelwa phakathi kwayo izanu isenza i-violence i-history yayo is well recorded nxa sikhuluma nge-violence yezanu asithi wonke umuntu wezanu violence yikuthi nje i-structural or is embedded within the organization ukuthi babe violence uchuma ngumuntu engimaziyo angizake ngizwe kuthiwa uchuma wenza i-violence nabazali bakhe uchuma nyabazi kanizange nike ngizwe kuthiwa umdala uchuma wakwenza i-violence iloba nini so balutshwana abantu esibaziyo ukuthi hhayi ubani ulungile kodwa sifisa ukubana basukume abantu anjengababochuma bayikhondeme ngoba kunje kwenzakala izigigaba zonke lezi ezenzakale ethiwa zi-bi-election ubuthungameli bezanu kabukasukumi ngitsho yena upresident bakhondema i-violence ubuhle bangikhona obezintatheli zindaba yikuthi ku-well documented sizibonile izimota zasemash east labantu bangakhona izithombe none of those have been arrested
chuma ngena khonapho uyamuzwa lapha umlalazi uthi vele ibandla lezanu p f ngabantu abalodlame
yinto benzama ukuthi ngokuqashe khona ukuthi thina ama-analysts lapha estudio sikashikuqabaniso into lokho ngikusho ngani yithi mina udlame lwenzakele kodwa phela nxalisenzakala asidingisene ukuze ukuthi sikwe lapho phela ngoba sike senza ibhayethi lapha kobulawayo endlule konapha eduze lapha kuwatelis bashaya abantu bezanitezi kulabogogo ababili lalamanye amashiha amabili labanye obaba nje aingatalathadi abanye baze ba-admitwa e-ub h nabana akukazange kube kukhulu endaba naleo kuma-social media kwaba yindaba yangokukhulunya mbijana yadlula yabo kodwa kunabantu abalimalayo ba-admitwa elengeni even if you hamba ngale inyatini ngale okhulu ngakho lapha ngiyena abantu ababushaya but uyakhumbula ukuthi kona after uzame eminyatini lapana kube kushiye mina ezame sefowathi owathisele indlu lapha wafa ngemva kuya about 4 days
yes yakuzwa kakhulu juma kuya phambili lapha mlalazi kumele kwenziweni
weza ukuya phambili ngendaba ye-violence yikuthi silungise i-culture yethu ye-politics which is where esilenkinga khona abantu bahloniphane uthuma uma ngimbona ngimhloniphe njengesizalwane seZimbabwe sihloniphe abantu besifazana nalabo abavulnerable ubaba uchuma uyamazi honorable Thofa akungitshele chuma ukuthi uma ungumuntu sibili opheleleyo usazi honorable Thofa uqalela ngapho ukumtshaya umuntu onjengaye umuntu ongeke abulale ngitsho impukane kodwa ungambona kuphela uhlale ezisimayilele akubingelele